ngiyakuthola ke ukuqala ukuthi ungazi abuye khanye kanti lempilo kokuphela mbaba tsangira ukuthi thina ngabuye azenzisa idaba lemidlalo sikhuluma kungenje izivalane zaseZimbabwe ezinye sezidla utshani so ngabuye azenzisa indaba yemidlalo asitshele ukuthi abantu laba bazakuthola ngaphi ukudla njalo imali ekathenga ukudla ayidingi ukuthi abantu laba bangathenga indlala.
Kweze notho lapha lifuna aqale ngaphi kuyini amela kwenze kahle kahle?
Akwezomnotho sonke siyazi ukuthi umgabe bezane yakhe sebehlulekile kodwa sifuna ukuthi uzulu azi ukuthi thina njengebandala ye-MDC sangena kurhulumente wenkazato sabathengisa ukuthi noma ilizwe umnotho wawusukile sazama ukuthi siwusebenzise sawusukumisa uzulu wazingenela waqalisa ukudla ukudla ekuhlenini nantambama okutsho ukuthi njengebandla ye-MDC sesabanika izisa ukuthi thina kunendlela zokuthi silungise ezomnotho hayi zanye hawu ngomnotho zobehlulekile futhi
kuyini okunye elifuna ukubona kulungisiswa lonyaka kumbe elizaphatheka lani kikho libamba uhulumende ngamandla libona ukubana kuyalungisiswa sikhangele ukubana solusondela ugetho
esikwenzayo ukuthi sifuna ukuthi kube lama-reforms ukuthi ungase siya kukhetho indlela zonke zicace ayikhona lokhu abakwenzayo ukuthi masifuna i-voter growth siyayishela siyiphika ukhetho solukhona njalo sifuna i-biometric voter growth lapho sizasebenzisa imini namehlo abantu ukwenzela ukuthi izalekile leli duko lokuthi izane yona iyabile voter growth amubele kube ne-voter growth yeziyethu so esithi ngesilungu sifuna i-level playing field ukuthi ungasikwazi ukuthi kukhethe sihambe sikhululekile sikhankase ezihle abantu bangaze batshaywa ukathinkuyeke insuku lezi ezendluleyo ukhulume adresa abantu lapha kade khona esithi khona yena ku-2018 okuzakwenzakala i-ward based voting bazakukhangela ukuthi ngobana bavotileyo ngobana bangavotanga kuzokutshengisa vele sebeqalisa ukuthi baphile kukhetho lika-2018.